So sike khona ngani wasebuya kule sports bar ibe 2 weeks ivule le iBreyer Park ekade i-sports bar leyo. Uthe ingenele laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu anyaza ke ngithi baxabana. Wasemsukela wasemhlaba nge-very sharp object kule-left side ngasenhlizweni la wahle wawa. Yikho into abangitshela yona leyo. So uthe sekule laphana amapholisa wona ayevele ephakathi kuleyo sports bar. I-sports bar leyo amapholisa okuthini bephakathi laphana babezama ukuthi bexotshe abantu ngoba i-time it did a lot yokuthi yonke ibibekho ivulile ngoba by virtue of right isizivale ngo-10. So lapho it was after 12 midnight. Yeah, isikhathi abandisa sona kwakungabo 1-2.
Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kwabangela ukuthi umthokozisi egcine ebulawa?
Umthokozisi okwambangela ukuthi egcine ebulawa angaze ake ngitsho eqinisweni lonke ngoba uma ngingasibuza bonke abantu khonapha akula ofuna ukuveza ukuthi khona umthokozisi wabulawayo ngenxa yani. Njalo bathi khona yena owaqala umngani wakhe nguyobe wazomvusa ngoba yena wayeselile wayala ukuvuka. Umngani wana wabuya wazombiza futhi okwesibili, yiko lapho wacina sevuka khona esesiya ngathi esehamba esephuma naye sebesiya into ekhona ngale. And then it was hardly after 30 minutes to ahead lapho wabuya wagwazwa khona. So ukuthi ngithi ngumngani wakhe lo akwenzayo ethunyiwe kumbe umngani wayembizela ukuthi bezinathela nje kuphela, hhayi iqiniswa likazeli ngoba udaba lonke loku lisemapholiseni.
Ye, kodwa sike sezwa abanye besithi izehlakalo ezifana lasonesi zingani sezisiya zisanda khona ngapho esizinda. Selike lakuzwa yini?
Yebo, lokho sengakuzwa. Ekuthini ngoba bengale i-sports bar evuliweyo. Kungakenzakali lokhu. Amaviki ambalwa adlulileyo abantu sebebona sokuvuliwe lapho bebehlala bekhonona bethi kanti indawo le ivulwe njani. Nami nomunye wabantu wakhona owabuzayo ukuthi kanti kanti nina indawo le yathiwa yavula libona esizinda kwenye ibha ehambekana nayena ko-Richard ngani kuhlala kula ulivumelene ukuthi ivule emphakathini lapho ngoba eqinisweni lonke nani nomunye wakhona bavala ngobo 2 a.m. to 3 a.m. iredio yabilokhu igongoda ngihlalapha 2 blocks away from emakhwesi kodwa iredio yabilokhu izwakale ifika kini ize ngivuke ngithi kanti manje labo abahlala duze lasemakhwesi lapho kusuke kube njani. Iyabaphazamisa kakhulu ngoba mhlawumbe umuntu uyabe kulekinye akwenzayo okungadingi i-noise pollution. So angazi eqinisweni lonke ngoba even on the day lapho sesihamba thina sikho khona siyoklina lapho igazi elichithekele khona njengomdili sibutha igazi lelana sithanyela izakhamizi zaziziningi zikhalela ukuthi khona indawo le mayivale mayivale mayivale. Ngalolo suku azange ivule kodwa namhlanje ivuliwe.